Ngiyalizwa ilizwi leyamemeza phakathi kobusuku obethu simpisi. Mangisakhukhuza amathambo engqondo, izwi lithethe njalo ukuthi dlwe lobizo.
Titan Lele.